Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 24 Mpandula 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBalagwe luqhubeka lusiba emlonyeni yabaningi besigaba seMandebeleni.
What ama-politicians amabandla wonke bengakhulumi nge-issue ye-Gugrawundi ngoba nani iyangaafektha ama-surviving one ama-twin brother ubrother wami wabulawa i-Gugrawundi ubaba wabulawa i-Gugrawundi athi asifuna abantu bafika be-addressa ama-issues e-Gugrawundi bawamumathe.
Kambe ukubotshwa kwezakhamizi zemadobo ezibalisa ilunga ledale le-Senate unkosikazi Sithembile Mlotshwa kulezo bandlululo na? Kuhlelo lwezemaphandleni lamhla untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa ligqwetha elilwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBalagwe luqhubeka lusiba emlonyeni yabaningi besigaba seMandebeleni. Umjuru watshela izakhamizi zeGwanda ngeviki edluleyo ukuthi uzakuya endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ekhulumisana loZulu, waqamba le ndawo ezifana leBalagwe lapho okwabulawa khona abantu abaningi ngesikhathi seGugrawundi. Iningi lesigaba seMandebeleni ngelithi angalokothi ayikhona ngoba umkakhe wayengumkhokheli webutho uGeneral Solomon Mujuru waba ngomunye owabulalisa abantu besigaba lesi. Kodwa ilunga lebandla elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First umnumzana Max Mkandla ulandulela imbiko esithi uMujuru ulelungelo lakhe lokuya eBalagwe ngoba wayevele elenjongo yokuya khona ngesikhathi esakubandla leZANU-PF.
Ulelungelo yokubonana nabantu ama-surviving victims, ulelungelo lokuyafika khona laphana eBalagwe ekhangele lokho afuna ukukhangela. Kodwa ke indlela zangikhona akaphonga usuka kuphele ehabesesiya laphana. Sine leadership in Matebeleland, abantu abanjengoBoltzmann Nqube, osibangulizwe Nkomo laba, odabengwa, osipha sumsipha, and in other Zapu people or abantu nje i-leadership lama-elders ethu esilawo in Matebeleland. Sinama-civic society organization lanqabe le mboni yabehlukeneyo, but we have got them. Abamele efikele kubo etho yena ukuthi khona uzagcina enzeni injongo yakhe. Kinyani kusukela lapho kuyefiwa kuleso sicinti kuyeboniswana abantu bebona ukuthi khona kwini okungabe kufunakala ngendlela yakhe uThembisani abamnika ithuba lona lelo ukuthi yena ezidengisele ukuthi khona wehlukene labantu laba abezani wehlukene lephathi yona ngokwayo avele kuyo yona le ayithiyayo okuthiwa yizani. So ke laphana ulelungele njengomuntu asifuni khona lokho. Mina ngokwami nga-addressa ngisedinga ngathi ama-politicians amabandla wonke bengakhulumi nge-issue ye-Gugrawundi ngoba nani iyangaafektha ama-surviving one ama-twin brother ubrother wami wabulawa i-Gugrawundi ubaba wabulawa i-Gugrawundi athi asifuni abantu bafika be-addressa ama-issues e-Gugrawundi bawamumathe bekhulume ngabo sebehamba kungela lutho olwenziweyo.
Kodwa sizwa abakhononayo bekhala ngokuthi kanti vele uhambelani njengoba umkakhe nguye wayikhokhela ibutho ngesikhathi sona lesi eseGugrawundi. Uthini wena ngalokho?
Kungabi le information egcweleyo khona, kuyokuthiwa khona yi-de-information. Aso information okuthi khona umuntu khona lwalu le information egcweleyo. IGugrawundi ibithiwa yi-crack force. IGugrawundi ilizwe leli lalile ma-brigade angu-4 kwazofakwa iGugrawundi imelele part yayi-under command ka-Parents Shiri iripota direct kwazokuba le brigade okuthiwa yi-6th brigade eka-Dyke the canal. So ke abantu bengahlanganisa izinto zona lezi bezivuke zodwa Umjuru was not commanding, technically, yes, but was not commanding iku ground. The National Army, yai very kulelwa iku ground, wa iku ground, yai siti, wabu mbregetia kumbu captain, lalo ngelandawa na uloko, babe kubulala, kumbebe weze, loko bafungu weze, kumbebe kupani. Meaning to say, yai nga report, kumbe yai ngeko, under the command, EPMT liana, yes, anganisa umbu tolape, army ya Britain. Ama advisor, lani army. Babe boto, liana ya nigwa ino, North Korea. That is where there is a difference. Ngobana Albane reporter and Dawenye U generally U Solomon Umjuru, a commander Liana, Bahung and Sozo, we are my instructors, a Korea. So about Vengasulani, Vengasangani, Abasi Wu, the Tinevesi Konambuchon, Guruji, Okambajan, Napan, Napana Okambajan. You could ground be totally Yoto. So Gasini, Elenini, Echo, and Utu Funwenzani, Usabonka Bukangi. Then Siba says Kuluma Nako says Vela Kona. Ajaza sika kampeni, kile ka kampeni umama lwana. Akuya ma election la, ukuluma ngobuhlungu abuzwayo, izanu ke yasimu vota vota. Yena evele ni project yakhe. Wayiqalela ke kubo ke khona ngani. Wehlukene yena ngokwakhe okusegcekeni labo bonke nje bona labana abantu abakuzanu ngani. Umuntu lawo zalo kweyakhindi, ubuhlungu lobalabo kumbe lokho afuna ukuthi ekwenze, asikho ke party yethu lokho. Kodwa ke umuntu ofuna ukuthi ekwenze ukuze umhlaba ubone umehluko wakhe.
Hello, ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sebandla elikhokhelwa ngukhosikazi Joyce Mujuru eZimbabwe People First ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekwobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave. Lagu shortwave 4930-6065, lagu 15460 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet, bukele ethi www.voaindebele.com. Lagu Facebook, ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Gambe ukubotshwa kwezakhamizi zemadobo ezingamachumi amane ezibalisa ilunga ledale lesenethu unkosikazi Thembile Mlotshwa okwenzakale izolo kungakulezo bandlululo na. Izakhamizi lezi zikhala ngokuthi ugatsha lwezokulima olwe-ada lufuna ukuthatha umhlabathi olemizi lamadlelo azo. Sixoxele sakhamuzi semadobo umfundisi Angliston Sibanda olilunga njalo lenhlanganiso yemadobo Development Fund ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala ikutshengisa ukuthi uhulumende weZimbabwe ikakhulu amapolisa bazimisele ukuphethula amalungelo abantu oluntu futhi labalandaba lubhalwe yi-constitution futhi leli lizwe into okuthiwa i-rule of law kayisekho. Ngoba izakhamizi esikhuluma ngazo okokuqala babotshelwa icala lokuthi bathi bona kabafuthiseki ngendlela abaphathwa ngayo i-ada ne-track bese bethi benzenjalo ikhothi ibanikile imvuko ukuthi baqhubeke batshengisele kodwa amapholisa bona kabakusebenzi lokho kokuthi urikhodi sebathetha abantu babo. So sibona ukuthi uhulumende lo uzimisele ukwethusela abantu, uzimisele ukuhlukuluza abantu, uzimisele ukunyathezela phansi amalungelo oluntu kungasinani ukuthi i-constitution sekelo sombuso yelizwe sikhile.
Manje nxa sikhangele singathini ngoba siyabona abanye basebecabangela ukuthi kulobandlululo lolwane lokuthi kuyaba kulabantu abavela kwezinye indawo abafuna ukuthi bephazamise impilo yabantu besinye isigaba.
Yebo, kukhona khona ngoba sikubona ngale maphisa sibona abantu abaningi abasuswa bevela kwezinye izigaba abakhuluma lolimi olungasolwa khona ngapha seyibo ababuya bezokhiwa imisebenzi. Kodwa ke angifuni ukuthi mina ngisho njalo ngigcine lokho kuyikukhona lokho silili kakhulu and abantu bakubona batho njalo lapho bakhonona ngapho. Kodwa mina ngithanda ukuthi ngithi hayi vele kanti kakulaa nto enhle esingayikhangelela uhulumende kamgane uvele angithi thina ngapha emandebeleni wayevele ejonge ukuthi asifunani. Mina ngibona kuluhlupho olungasilo kangako olungasolwa emaphisa kangako vele luhlupho lwe-state le-nature ye-state esiyiso esithiwa iZimbabwe siphila kwelizwe elithiwa ibalistic coordinator okuthandi khona abanye abantu bezigaba bahlukuluza kanti bese kuphinda kufika udaba lokuthi vele izizezi uhulumende esikhuluma ngayo wesaba kafuni ukuthi abantu bazikhulumele abantu baba bazi-expresse njengalokhu abakuwe ku-constitution kuhluka kusekuhlangana nento zabo zokuthi uhulumende uyesaba vele ukuthi abantu nxa bengaqhubeka behlangana bethengisela kanje bazambe bemkhiphe esihlalweni. So kuyikuyikuthengisela kwe-dictatorship eyamuntu oyesabayo ongafuni ukuphuma esikhundleni ozimisele ukuhlukuluza abantu kuzohlukuluzela abantu izakhamizi ezikholela nje ukuthi imizi yazo iyathathwa kuyinto embi kakhulu.
Leso-ke isakhamuzi seMadobo, umfundisi Angliston Sibanda olilunga njalo lenhlanganiso yeMadobo Development Fund obekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampa bafubembula.
Kuhlelo lwethu lwezemaphandleni lamhlanje untungameli inkomo Studio 7 uxoxa legqwetha elilwela amalungelo oluntu phansi kwenhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela ngokwephulwa kwamalungelo oluntu okubhahileyo elizweni. UJamela uthi okudanisayo kakhulu ukuthi abaningi emakhaya kabalalo ulwazi olugcweleyo ngamalungelo abo okwenza kube nzima ukuthi bazivikele nxa bethe baphathwa kubi nguhulumende.
Nxa sikhangele iconstitution yethu kakhulu kakhulu endaweni zemaphandleni sikhangele indaba yezempilakahle ngoba ukuthi uphile impilo ekwanileyo njengomuntu nxa ungela impilakahle suka kube nzima. Kakhulu futhi nxa sikhangela emaphandleni okuhlupha esike sikhangelane lakho kathesi sibona indaba yokuthi izulu kaleni alinanga layenelisa umnyaka ophelileyo, so abantu balendlala. So nxa sikhangela indaba zendlala kulendlala sokusithi indlala yokudla sokusiba lendlala eyamanzi kulezinye isigaba ukuthi vele uyafica ukuthi hayi akulala amanzi akulaziborane even nxa kulezibhorane sezithiwa seziwomile akuselamanzi. So siyabe sikhangele ukuthi uhulumende uyenza nhlelo bani ukuthi abantu bethole ukudla okwaneleyo bethole amanzi awaneleyo njalo nxa sikhangele abantwana bakwanisa na ukuthi befinyelele ilungelo labo lokuya esikolo befunde. Ngamanye amalungelo engafisa ukuthi ngikhulumisene nalo abantu ukuthi bekuzwisise ukuthi kunelungelo labo ukuthi bethole imfundo, kunelungelo labo ukuthi bethole ezempilakahle ezeneleyo, bebe lamaklinika eduzane labo, omama bengafi bezithwele, abantwana bengafi bebelethwa. Kulilungelo lomuntu ukuthi ekwanise ukufinyelela yama-services azayenza ukuthi ephile impilo ekwanileyo. Nxa engathi eseswele ukudla, kungumlando kahulumende ukuthi ebone ukuthi uyatholisa abantu ukudla okweneleyo lamanzi ayeneleyo. Nxa ukudla lokhu kungabuya especially emaphandleni, kule ndaba yokuthi kuthiwa kuyahlukuluzwa abantu kumbe bekhethwe ngoba kuthiwa bona nxa sokubhaliswa indaba yokudla uzafica kuthiwa kulezinye izigaba nxa sokubhalisa ukudla kuthiwa bayabuya kuthiwa bebuye bethwale amakhadi amaparty abo ama-political party. Nxa sikhangela i-constitution yethu ukuthi usekela qembu liphi kwezombangazwe ngaso sizathu sokuthi uncitshe ukudla ngoba umuntu wonke uyalamba. So uhulumende nxa enika abantu kumele kukhangele indaba zenezo zokuthi akula kukhethana abantu bekhangele ukuthi bathi wena vele usekela ibandla liphi kwezombangazwe ngoba lokho ngihlangana lakho ezigabeni eziningi khonokho. Kwesinye isikhathi kukhona ukuhlukuluzwa okukhona lapho abantu besifazane bayahlukuluzwa kakhulu especially emaphandleni bencisha umhlabathi ukuthi beyakhe imizi nxa befuna ukuyakha. Abanye nxa kuthiwa even indaba zonezi zokuthi ukudla kuyabuya emaphandleni nxa kubhaliswa kuthiwa bebuye bethwala izithupha zamadoda abo, kunabanye phela abangala madoda. So kutho ukuthi kabalambini emaphandleni ngapha uzafica ukuthi bayalamba begcine bengatholi ukudla ngoba nabantu besifazane abangala madoda. I-constitution yethu iyakuyala lokho ukuthi abantu behlukuluzwe kumbe bekhethwe ngendlela enjalo.
Nxa sikhangela ukwephulwa kwamalungelo okubhahileyo elizweni ungathi kwenzakala kakhulu emadolobheni emaphandleni kumbe kuxubene nje kuyafanana?
Hayi, ukuthi njengoba ngishilo ukuthi amalungelo ashiyana, constitution yethu amalungelo amaningi kakhulu. So nxa sikhangela nje kuyafanana nje okuchiyanayo indaba yokuthi ngamalungelo aphi akahlukuluzwayo ngezigaba ngezigaba. Nxa sisemadolobheni uzafica ukuthi abantu abaningi bahamba baya emadolobheni, abanye sebehlezi endaweni uzafica ukuthi sebehlukuluzwa bayaxotshwa lapho abahlezi khona bedilizwele izindlu uzafukuta abantu bemadolobheni balolwazi oluthize nxa bukhangela amalungelo abo. So nxa bengathi bezama ukuthi bekholisa amalungelo abo, abanye bafuna ukuthi betshengisele ukuthi asilamsebenzi, betshengisele ukuthi umkhonomi so susubheda, abantwana basahambe ezikolweni sebefuna ukutshengisela sebetshaywa ngamapholisa, abanye sokuthiwa sokufakwa amabhani ukuthi bengayenzi khonokho kokutshengisela. But uzafukuta emakhaya, emakhaya mhlawumbe baya bengakwazi ukuthi balelungelo lelo lokuthi bayakwazi ukutshengisela nxa izinto zingahambi ngendlela ukuthi nabo bekhonone betshengisela ukusola kwabo. Uzasikhutha amalungelo ayabevame ukuthi eyephulwe emakhaya, yona lawo amalungelo ekhangele indaba zempilakahle, ngendaba zokuhamba ezikolweni kwabantwana, le ndaba ezishiyetshiyeneyo lezi ezokuthi kuthiwa indaba ze-environment lezi abantu befakelwa ngcekeza emfuleni lapho abanatha khona amanzi, le ndaba ezishiyetshiyeneyo zenezo ezifanelana namafa lokuthethelwa ama-property. But ngashiyasana nendaba le ebhinga ukuthi kuthiwa even ama-local authorities bayakwanisa ukuthi bebenza inhlelo zokuthi bafuna ukuevicta abantu ezigabeni lapho ababehlezi khona, lapho kulamathuna abo khokho babo, le ndaba ezishiyetshiyeneyo ezinjalo siyahlangana lazo nxa sihambe ezigabeni.
Alo ke ngumnumzana Lizwe Jamela, igqwetha elilwela amalungelo oluntu njalo esiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 kuhlelo lwezemaphandleni. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana George Ngiwane, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions kumbe ZCTU.
Izisebenzi ngaba kithi eZimbabwe zithele kanzima kakhulu. Abaningi nje ubabona besemsebenzini kuvele abasakwazi ukuthi bakwazi ukuthi khona leya buya nini. Abasakwazi. Ngabantu nje basedirect siyasebenza kuphepha ukuthi khona leya buya nini. Selaluthane kakhulu laba abakwazi ukuthi inyanga siyaphela, kundifika siyaphela, uyakwazi ukuthola khona lake. But amakhampani amaningi vele abantu sebesebenza nje bengaholi. So izisebenzi zithele kanzima ke ukuthi abagodi ukukhona sevile abaholi. Ndalo ukuthi khona khona bazaluthola nini vele abakwazi. Abantu bathwele kanzima. Masinyo uthi angazi uyazi kuzisushizi kakhulu ukuthi abantu bangabayanga kodwa besemsebenzini besebenza sizini but kabaholi abaningi bakhona.
Manje ngesikhathi lesi ungasitshela nje ukuthi izisebenzi ziphila njani, ikakhulu umuntu engazi ukuthi iholo libuya nini, baphila njani abantu ukuthi baze benelise ukondla imuli zabo?
Baba ngiwashithi kulo bunzima abakuthatha njengendaba njani ngabantu abajali ukuhlala bekhuluma nje bekhonona. Kodwa ungabona kathesi sasithi la ngasebenza kanje siyasithengisa lokungamatomatis laphana, ongama-onyeni laphana. Kathesi njengoba manje sokunzima wonke umuntu ozama layo ukuthi athengise, umuntu olahlekelwa ngumsebenzi lazama athole lokhu akuthengisayo. So le mali yakhona vele ayisekho. Yikubona nje abantu abaningi kakhulu bathwele kanzima ende kuyahawulisa.
Manje bakhona yini abazamayo ukuthi bevuselele wona la ama-factory okuthiwa avalwa?
Ah baba, lokhu asikuboni thina. Esikubonayo yikulahlekela imisebenzi kwezisebenzi. Yiko kukunengi lokho sikubonayo nje, ungabhoda nje kuma industry la. Amakhampani wonke sasiwazi vele esebenza, amaningi akhona asengamachurch. Akusela sibili, akuvuselela lokho, hayi amangamabi akula.
Wona lawa sengamachurch bayabhadala yini i-rent laba ababesebenzisa njengechurch?
Amachurch baba, sekukhanya ngani vele i-business sibili. Kumbe ibuya ngaba abantu yini, because abantu bangaba ngabayanga. Kumbe babona ukuthi kuye esontweni yikho kungabasiza, ngoba amathethi yesibhizinesi ngabona ama-pastors amaningi kathesi esihlawo. Yibo abantu yokukhanya ngani ngabantu sivile abasebenzayo, sivile abantu abahlezi kuhle. Bayakhona bayenelisa ukubhatala i-rent.
Izisebenzi njengenhlanganiso liyenzani? Siyazi ukuthi kuqala yini elalikhokhela ama-stairway lokunye okunjalo, kathesi asiboni lingani kule nyathelo lilithatha.
Likhona baba, ngoba kathesi sathi thona kungcono sithintshe, sathi khona kungcono sithintshe i-strategy. Osekufunakala uyabonaka lokho kwenziwayo kathesi ama-stairway ezilandani. Abantu ababambananga kangakho. So esikwenzeka kathesi sidalokhesi ukuthi i-mobilization. Sizama ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kumele kwenziwe kuyini, njalo udevelop lungaphi. Ukwenzela ukuthi ngase sithi sonkeni bakithi asenzele okumele kwenziwe, siyenze sindawonye wonke umuntu ekwazi ukuthi kumele siyenzeni. Kathesi yes, abakhona sithi abakwenzayo but ba-fragmented, lokana ukuthi lolu lalo wenza lokuyana lolu lalo. So thina sizama ukumobilize abantu ukuthi babe lombono omunye. Ngasithi lokho kumele kwenziwe, ngase sithi kasihambeni ku-stairway kumbe siyenze kuphi, wonke umuntu ahlale kwazi ukuthi hayi kathesi sekuyisi isikhathi sokuthi kumele sikwenze.
manje pho njengoba abantu abaningi bengasasebenzi labo abanye abafana lalabo abathengisa ezitaladeni liyabamobilize njani
labo manje silabo sesinhlanganiso elibambele nalabana abantu abazimele bodwa nje abantu basekhika ngoba kulapho kugcwele khona imisebenzi thina lathi siyaphande mana abana vela khona into esiyenzayo ngabona nje into okumele yenziwe lapho ezimbabwe ngaphumelela yaikhwamisa ukumobilize bona labana abantu abasebenzela bodwa bekhona ngale ma-sebhini langaphi ngabi yibo abantu abelesiyamobilizeaikasesi ngokukhuluma labo.
Hayi, sibongile kakhulu, ungavalela isiZulu.
Hayi,
hayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle. Lo ke ngumnumzana George Ngiwane, umkhokheli wenhlanganiso ye-ZCTU, inhlanganiso yezisebenzi, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Praxedis Jeremiah esethulela uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane.
Ibizo lami ngisamukela uDr. Tennyson ngakwaSibanda ngizalele eMpophoma 1 of 5 kids from umama Mankomo went to Msitheli Secondary School yikho la engafunda khona nje and did all my secondary education there. I-background yami enkulu yami ngumama othanda ukukhonza and ngithanda uNkulunkulu lokusebenzela nje, you know, ukusiza abanye abantu.
Ngizwa kuthiwa kulo hlelo olwenzayo olokuphathisa isibhedlela esikhulu sakoBulawayo Impilo Hospital.
Yeah. Ngilelo hlelo engilenzayo olokuphathisana le mpilo ngoba ngingathi ngingakabi England nabantu abambonke embazalele koBulawayo. Bengakabuyila ngaba ngumama ngiseseyintombazane. So umntana wami wesibili ngamzalela khona empilo, kulapho engazalelwa khona lami empilo. So ngesikhathi ngibeletha u-Andile lo wesibili la kwatholakala ukuthi kwaba nobunzima ngoba nxa usiyabelethela empilo kulabo bakhumbulayo, nxa into zonke zilula uqala ubelethele baklinika, but ngabona sesiye empilo sokukhona okunye okungana okusaqedakalanga. So mina ngagcina ngisempilo ngalokho ngoba kwaba khona i-emergency ngesikhathi umntana ebelethwa. Ekhaya abantwana nabomama abafayo ngesikhathi bebelethwa ngoba abantwana bebelethwa i-rate yethu is very high compared kwamanye amazwe wonke la ama-western countries. So with that education I went back and siyabona ukuthi okay emergency zawubazimaneja njani. Ngesikhathi ngiqeda ukufunda ke mina ngabuyele eZimbabwe ngisiya ku-placement yami yakuqala. Ngathi ngasebenza labo umama omnide esebenzile bangamukela, singamukeleka kakhulu kuhle esibhedlela sakhe ukuthi abazange bathi kumbe lo i-stranger ovela nga ngoba ngafika ngingabatshela nje i-flight yami ukuthi ebengifisa ukuthi ngikwenze, ngifuna ukubona ukuthi kusetshenzwa njani, ngibona ukuthi kuhamba njani. Hhayi, bangamukela. Ngase ngisithi sengiphenduke e-England ngasebenza ukuthi sengifuna ukuthi okay ngi-raise ongamasenti okulutshwane ngithenge kumbe ngithenge ama-gloves kumbe ngithenge ama-syringe kumbe ngithengana into zokulalela abantwana abasesisini kumbe ngithengana ukuphathelana ne-maternity ngihambe ngihambise khona ngale ngifike ngincedise ngaleso sikhathi engilaso nge-holiday yami ngiphenduke endlini. Ngaqala nje ngisakwenza ngingedwa, unyaka wokuqala ngahamba ngedwa, umnyaka wesibili omunye sisi osebenza sonke nje la ongumlungu wathi hayi ngono ngihamba lawo sebona ukuthi wenzani awathatha nje interest like zihamba sifike ngale safika sibathengele nje izinto ezilutshwanlutshwane ngoba lanxa usiyabantu buhamba uthwele khonokho kuphathelelane lo msebenzi wethu sahamba lakho lezi zimpahla zabantwana abancane izintandane lezi sezijike ngabazali sahamba lazo last year sibuyelile kathesi this year sile plan yokuthi sibuyele esikwenzeke nxa singale
selebangaki kathesi
esesihambe sonke the last group engihambe labo kade singu-4 igroup engahamba la previously sasingu-4 futhi so abantu esengihambe labo bonke I would say about 9 mina ngingowesi-10 so different girls abahamba every year what I do is nxa ngaphenduka lapho bathi kanti ubuyela nini shiwa mina nami ngifuna ukuhamba ke ngiyencedisa esibhedlela sakho bese ngisithi okay nxa ufuna ukuhamba ke sizahamba next year ngihamba ngalesi sikhathi somnyaka so sebezahle baqalise ukuplana njengakathi sesikhuluma njengihamba labo sebethengele amatikiti abo so sebekwasi sihamba nini sesinesikolo esithethe ukuthi sihamba nini
lihamba
siyahamba sizahamba ngo-September
yeah
so sebekwazi lokhu ngabe isibhedlela sabo bamidwife engisebenza lawo abe-chechi lapho engikhonza khona ngathi nje kwenina ngambatshela nje kunomunye owathi samuntu othola umsebenzi owenze ekhaya wenzani ngasengibatshela nje ukuthi this is what I do umfundisi wami wenkonzeni wasesithi ngwe-Nigeria yena sowezimbabwe wathi I believe ukuthi kulo muntu ongenza njalo just you started on your own wabuyela kini wakwenza umsebenzi wakho ngicela ukuthi kwelinanxa ngisezimbabwe ngoba uyahamba ezimbabwe ngicela ungibize ngiyenze ukubona lowo msebenzi so kwase kusenzakala ukuthi ngo-2015 sabakhona ezimbabwe sonke ngahamba la esibhedlela enkonzeni wabuya laye wabatshela abantu ukuthi hayi umntu zethu wenza so bacontribute akungamasenti labo sa-raise fundraising yethu yaba quite a bit ingxenye safika ku-£1,000 so iplan yethu wasekuthi sithenga amapenda sibuyele ekhaya siyebhenda umfundisi wami labanye ababili abe-church bahamba lami saba la ma-volunteers ulutsha lwelokhuzeni lwezimbabwe nje olwako bulawayo esasiwathole from ema-church babuya labo basijoyine hamba saphenda until i-postnatal ward ephezulu empilo lapha saphenduka e-England sasebenza futhi bija sathengisa amanye ama-cake mbijana ngoba siyathengisa ama-cake to fundraise sabuyela sakwenza i-natal ward so i-ward yabantwana leyane ehlala khona ama-primature layo siyipendile sayiqeda kathi singabuyela siyekwenza downstairs e-postnatal yiyo esiyi-big project yethu eka-September so ngo-September weare doing a-joint venture o-midwife and guys from a-church we are going all together as one group siyependa ngoba loke ilama ward amaningi that's a brush of paint lokuthenga ama-curtains sitshintshe sitshintshe izimpompi sitshintshe amasinki kuyayenza indawo yethu ibukeke and omama abazobezithela khona bafike kwi-environment engani ngcono
awukhangeli ukuthi ohulumende yena kumele nguwe oyenza khona lokhu
mina ngendlela engikhangela ngayo ikuthi abantu sibizelwe ezintweni ezithiniyo uhulumende yebo uhulumende kodwa singathi uhulumende kenze konke thina abantu i-community yethu yona leyo esihlala khona pho omama ababeletha lapha ngabantu abethu ngo-anti bethu yihlobo zethu ngosisi bethu into njengoba umumo wezimbabwe umubi kangaka singayekelela yonke into uhulumende ngubani ozatshintsha izinto thina singatshintsha isibhedlela sethu we'll be proud of it
hayi siyabonga ke Praxedis upraxedis besipha-ke uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane ngehlukani othike sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalagwe luqhubeka lusiba emlonyeni wabaningi besigaba semandebeleni hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama uChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.